Impact ya COVID kwi-economy yeZimbabwe ibe inlutshwane kakhulu ngoba vele umkhono wethu utshayekile. Ungakhangela kwamanye amazwi COVID ibulele amakampani. Kule Zimbabwe amakampani vele adesivele amaningi. Njalo esiza kunanzelela ukubana kulamayangane azavuka noba athole isikhathi sokuphefumula ngenxa yokuthi bekungela competition evele emazweni ngesikhathi salese COVID. Kodwa okuza kwenzakala ukubana nxa i-environment loba sithi isimo se-economy seZimbabwe singatshintshanga loba uba ngcono, sizananzelela ukuthi loba after COVID ilizwe umhlaba sibuyele ukuthi kunormal, siyabe singatholanga lutho, njalo siyalokhu sitshayekile ngendaba ze-economy. So i-COVID kithi kaso excuse enkulu kakhulu kwezomikhono weZimbabwe.
Yebo, umnotho obuvele uzifele kungakafiki i-coronavirus, kodwa alubana abantu bethe bahlatshwa, kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe?
Esikukhangeleleyo ukuthi ma abantu bengahlatshwa i-economy yabuyela esingathi ku-normal settings, ngoba abantu babesekwanisa ukuya emsebenzini, njalo labantu ukuthi bezincedise. Ungakunanzelela ukubana i-economy it is mostly majority informal, and nxa kunjengalesi sikhathi se-COVID kulama-lockdown abantu bayafa ngendlala. I-major improvement engaba khona ngokuhlatshwa esithi ku-vaccinatewa abantu kwenzakala kathesi ukubana abantu bazabuyela emsebenzini beyezama ukuhlanganisa lokuthi beqhubeke ngempilo zabo. I-economy yeZimbabwe ikakhulu njebesengengatho ukuthi i-informal, impact enkulu ye-COVID isebantwini laba ba-informal sector, ngoba i-formal sector yethu limited ku-affectile yes i-productivity in terms of amakampani, but ngikathesi ungananzelela ukuthi ama-anchors e-economy yeZimbabwe i-agriculture le-mining aqhubekile lokhu esebenza loba andawo under lockdown. Uzakhangelela ukuthi vaccination le ingaqhubeka, ingaqala futhi iqale khona ngale ubona labo esikhangelela ukuthi baba-trova i-production ku-industry eZimbabwe, ukuze kungani kabani lobumpyelo entweni zomaikonomi. Kodwa ngokuqinisweni qiniseni impact itifela itholakale kakhulu ebantwini abakwi-informal sector, ngoba yibo abamilileyo ngalesi sikhathi akulanto abayenzayo ngenxa ye-COVID-19.